okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okufakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abasebevela ebantwini ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo inkantolo engaphezulu i-high court so i-high court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-high court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itho njalo kutho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labantu abantu ephalamende iphalamende ivumile bona ngababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende
yes lapho utho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho kumele badlule kuwe abafaka abanye abantu kuyongalunganga bengakwenza khonokho
sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa nxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso kutho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kutho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba bahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenje but kalalungelo lokukuchallenja lokho kuyabe kusitho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-high court.